Ngesikhathi lomsakazo ufike esibhedlela esikhulu seGwanda namuhle ekuseni, lapho kufikela khona abaphatheke kakhulu e-casual department bekuvaliwe kulogulayo eyedwa okubikwa ebanjwe umkhuhlane wesihudo se-cholera. Izisebenzi zalesi sibhedlela bezilungisa itende lapho ogulayo azabe ehlala khona kanye labanye abangabamba lomkhuhlane. Obanjwe lomkhuhlane ngosakhulayo osuka emaphandleni eJugwe duzane ledolobho leGwanda njalo kubikwe besebenza emthoveni esuka koBulawayo ise ekhaya lakibo. Kubikwa ukuthi kazange ayefika eMount Darwin kumbe eChirezi lapho lomkhuhlane oqhamuke khona kumaviki asanda kwedlula. Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda uAndrew Felix Muza ubingele lomsakazi ukuthi bacabangela ukuthi ogulayo lomkhuhlane wesihudo sekholera kodwa basazomhlola ngemitshina ukuze babe leqiniso.
So far we've received them, he suspected.
Okwakathesi silo muntu esicabangela ukuthi angabe elekholera kodwa sisamhlola njalo impumela sizakuba layo ngemva kwamalanga amabili. Sisathumele isihudo sakhe ukuze sibe leqiniso eligcweleyo.
Isibhedlela esikhulu seGwanda kasilayo imitshina yokuhlola umkhuhlane wesihudo sekholera njalo lokhu kwenzakala kuphela koBulawayo okulakho ukudala kumemetheka kwalo mkhuhlane lapho kusamelelwe impumela. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Maduma Khuzwayo uthi kuyamangalisa ukuthi lesi sibhedlela kasilayo imitshina yokuhlola ikholera.
Kuyasethusa lokhu ngoba ikholera ngendlela esiyizwa ngayo umuntu uyamthatha within 24 hours or 12 hours. So nxa ama-test ezathatha 48 hours ukuthi hamba aze abuye, ngesikhathi abuye ama-results angikhona nalo evela koBulawayo athole umuntu sefile. Kuyasimangisa because kule mali eningi kakhulu eyadonethwa ngabantu leyafakwa nguhulumende towards indaba yekholera, then i-provincial hospital yeMathabeng South ibisiswela i-equipment yenaleyo.
Umkhuhlane wesihudo sekholera uqhamuke eHarare kunyanga ezintathu ezedlulileyo lapho wabulala abantu abafika phose amathumi amahlanu ngemva kokuthi uqhamuke njalo kwesibili kunyanga edlulileyo eMount Darwin. Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo lo edolobheni leGwanda kulakho ukuphazamisa amalungiselelo omhlangano weZANU-PF okhangelelwe ukuqala esigodini kuviki ezayo njalo ezinye iziphathamandla labalandeli bebandla leli bazabe behlala kuleli dolobho okungadala ukumemetheka kwalesi sihudo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukuba ahlale endaweni ehlanzekileyo ukuze enqabele ukumemetheka kwemikhuhlane. Ekhuluma lapho kusungula uhlelo lwe-National Clean Up Campaign unobhala kamasipala weGwanda umnumzana Hlupho Mhlanga ukhuthaze uZulu ukuthi agcine indawo yakhe ihlanzekile.
So khathesi i-clean-up or i-cleaning up of i-town it begins with you and it ends with you, that is partnering you to complete the process of cleaning our establishment. Kambe kuwa kambe ya kiyaku uche uphuma namkubuya la
umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko yethulwe lapho kusungula lolu hlelo uveze ukudana ngenani labantu ababulewe ngumkhuhlane wesihudo sekholera lonyaka esithi akusamelanga lo mkhuhlane uqhubekele phambili ubulala abantu. Ngimele iStudio 7 ngisesibhedlela seGwanda ngi-Albert Ncube.